Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mtwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 13 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla.
Kuba lokunzima njengoba singabomalayisi endleleni khonapha sihlangana lokunzima besingaceli good service emabhoda lafuthi makuyenzeka sabasincedise.
Abathwala impahla besuka kwele South Africa bakhala ngokuthi baqeda isikhathi eside bemile emingceleni yeZimbabwe.
Ayikuphangise kwathi ukuna kwezulu leli elakuqala kwahluma lehlungu labakhona. Ngibona ngazathi sokulethemba ukuthi izifuyo zizasila.
Ukuna kwezulu sokulethele abanye ithemba lokuthi izifuyo zabo ebesezisifa ngendlala zilakho ukusinda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abathola impahla besuka kwele South Africa abaziwa ngokuthi ngomalayitha bakhala ngokuthi bamiswa kwesikhathi eside kakhulu ngabasebenza emingceleni yeZimbabwe abagoqela abe-immigration labeZimra kungela sizatho. Bathi lokho kudala ukuxokozela emingceleni ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu leKhisimusi lapho abantu abaphenduka khona ngobunengi bevela emazweni abasebenza kuwo. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zisebenza kwamanye amazwe zilomthwalo onzima wokunakekela izimuli emakhaya ngenxa yendlala ebhahileyo kanye lokubhidlika komnotho. Ngakho iningi lithumeza ukudla ngabomalayitsha. Siyixoxele omunye wabo umnumzana Chebukani Nleya.
Abantu bayazama ukuthumeza Nkomo bathi kulobunzimanyana obuthize esihamba sihlangana labo. Indlala ikhona emakhaya njengoba nje besifisa eminyakeni wendlala. Bayazamazama ukuthumeza bathi indlala yiyo enkulu. Kuba lokunzima njengoba singabomalayitha endleleni khonapha sihlangana lokunzima. Lasemabhoda khonapho besingakucela, besingaceli i-good service emabhoda lafuthi makuyenzeka sabasincedise abantu bedlule kahle impahla zabazali beyofika kahle kungela obstruction yenziwayo emabhoda lapho. Uyathola ukuthi umuntu angena ebhoda ethathe bo 3 to 4 hours uzibuze ukuthi kathi kuvele kwenzakalani, uswele ukuthi kwenzakalani. Especially emabhoda yikho lapho ecwela kakhulu ukuthi at least i-service liyakhona. Makuwukuthi kushoti i-personnel beyengeze i-personnel than ukuthi seve umuntu oyi-1.
Uhulumende sowakhipha umthelo we-duty entweni ezifana lempuphu lokunye ukudla. Okungangokuthi selidlula ngcono yini?
Ya sidlula kuhle but i-duty akula Nkomo ukuthi kunakule juty okuthiwa yakhitshwa. I-duty uyayibhadala. Akula juty okuthi ikhutshiwe, ingaze yabe ikhutshiwe, ikhutshe emaphepheni but emabhoda kuyabhadala. Asikaze sibone umuntu ongaphuma nje ebhoda kuthiwa akabhadalanga. I-duty iyabhadala. Ba-estimate nje ukuthi i-duty ilo kuyimpahla oyithweleyo ingabe impahla engaweta so much bekuhlaje i-duty. So ngiyamangalamanga abe kuthiwa kwakhitsha i-duty thina sibona sibhadala i-duty.
Kuyini kahle kahle abantu abakuthumezayo ekhaya?
Into abayithumelayo yonke igrosara, sibisa chukela, mpupu, rayisi, grosara nje yonke into edliwa ngumuntu ngoba bekhangelele kakhulu ukuthi eZimbabweni kukhona yebo ye but okusalayo ungathola ukuthi imali zakhona ma uzekuthaya kuba nzima ukuthi uyithole imali uyothenga ekhaya. So abantu baningi bazama ukuhle behle bethenge ngapha ngoba le randi lele or i-foreign currency yona le engasasebenzi ekhaya kuthi uyithole leyo bondi lakho yilo kuze izimdola uyathola ukuthi kayitholakali. So ibetha ubambe ngapho hle uhambele ejukele. Yiko ezikuthwala kakhulu ezibona ngani yiko kugcwala izimoto khonapho kanti kakhulu endleleni becela nje emabhoda kube le good service kwenzela ukuthi abantu befike ngesikhathi singadleli isikhathi.
Umnumzana Chebukani Nleya ngomunye wabathwala impahla besuka kwele South Africa. Sixoxela ekhona le kwele South Africa. Ukuna kwezulu sokulethele abanye ithemba lokuthi izifuyo zabo ebese ziphelile ngendlala zizasinda. Uhulumende uthi ngenyanga edluleyo besokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilichumi i-10,000 elizweni lonke jikelele. Isigaba seMathebeleland South yiso esilahlekelwe izinkomo eziningi kakhulu eziphezu kwenkulungwane ezine ezilengxenye i-4,500. Kodwa izulu eliqale ukuna kumalanga asanda kwedlula seliphe inengi ithemba. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seMangwe umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Ongumkhokheli njalo webandla le-ANSA yena othi izulu lingaqhubeka lisina ngalindlela kuyethembisa ukuthi kungaba lobuvelo.
Ayikuphangise kwathi ukuna kwezulu leli elakuqala kwahluma nehlungu labakhona. Ngibona ngazathi sokulethemba ukuthi izifuyo zizasila ezigabeni eziningi lapha ikakhulu kithi eMathebeleland lapha abantu bebelenkomo kodwa umonakalo ube khona kakhulu wokufelwa izifuyo. Kube buhlungu kakhulu ukubona ukuthi akula mzamo eyifakwa endaweni ukuthi nxa kungabe sekusweleka la madlelo izifuyo zabantu bancediswe ukuthi khona zisile zedlule isibanga lesi esokuma. Kodwa-ke hhayi sibona ngazothi kungathi kuza kuba nganeno lezi ezisilileyo sikhanye zizasila singazi ukuthi lizaqhubeka yini lisini izulu. Lokhu ihlazeleli silibone lisiba khona egangeni, you know, impilo ekhona.
Zikhona yini izakhamizi ezifelwe izifuyo phose zonke?
Hayi, ngingabe ngikhuluma amanga angikuzwanga kodwa indawo zakithi ngaphi lokuzena iplanti kakhulu usiya kubokhezi izifuyo zifile kakhulu. Kwenzakala ukuthi bakhona abaningisibili abafele nje izifuyo ispaya bavala ngoba ungabona kucakeleyana inkomo kusho ukuthi lezinye ngoba lapho ekade ngathola khona amadlelo lezinye kaziwatholi. So kwenzakala ukuthi usiya kubogwanda le kakhulu lapho kade kutshisa khona la kubobike bridge wona lumango eMathebeleland South ikakhulu la singathi ngama-border district. Kome kakhulu ukuthi kwenzakala ukuthi kube labantu abaningi abalahlekelwe lokuzena izifuyo bavale izibaya.
Manje sikhuluma nje abantu bayenzani emasimini lapha, bakhona yini asebehlanyelile njengoba sisizwa kuthiwa le nhlanyelo ingani intengo yakhona iphezulu?
Abantu kwabasuzivayekele kuphela nje kulusizi ukuthi abantu sesalahlekelwa lulwazi lokukhetha inhlanyelo ezilimeni zethu ezomnyaka ophelileyo. Alubana abantu bagcinile isintu indlela yokulondoloza inhlanyelo. Indaba leyo ukuthi amakampani amanye asesidla imali zabantu ngokukhathi lokuzena kumbe ngamabele bapende bathi khona inhlanyelo. So abantu bayahlala bathi simelele inhlanyelo kwesikhathi bahlale bemelele abantu amahaga ama-politicians aza kuthi yabuya sinika inhlanyelo nxa lisisapota into ezifana zineza. Kodwa-ke ngokwazi kwami abantu kabakazi balahla imbeleko ngokufela ukuthi saswele amabele kumnyaka opheleyo so kasinhlanyelo yonke. Bayasebenza abantu bayazama, ngibona abantu abaningi bayazama ukuthi bafakile okuzena inhlanyelo phansi. Kunjalo linile ngithemba ukuthi lizaba khona kuze kuye phutsha amabele la bavune bathole into zokudla ngoba kunzima lapho ezitolo akusathengeki.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu yisakhamuzi seMangwe njalo ungumkhokheli webandla le-ANSA ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esePlumtree. Lanxa ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services veluthe kuzachitheka izulu eliningi kuliviki endaweni esigoqela enyakatho lasezansi yamaNdebeleni emaSwingo kanye laseMidlands, abanye eMathebeleland bathi liyingcosana izulu eselinile ezigabeni zabo. Sixoxele sakhamuzi semzimunye eGwanda North umnumzana Ernest Malandu olilunga lezaphu.
Inkomo zangkhona sezizicalile kakuhambelani lokulima, sizawushaya amagodi lawo ke sizabona ukuthi senze njani. Kuthi ngamalanga amabili amathathu lalikhanya engani nayo likhizakhizi lokungcono kakhulu okuzakwenza lezi fuyo, izifuyo zingakho. Pho sezilengivele sezizile sezicozile. Sebeqalisile abantu-ke siyazanywa zameka ukuthi kulinywe, kanti vele singenzani thina? Siphila ngakho ukulima lokho ngoba impahla lezi ezisezitolo sezidura kakhulu ukuthi azisabanze.
Siyananzela njalo ukuthi ababona ngezomkhathi bathe izulu leli linengi kakhulu.
Thina ukwazi kwethu lobudala bethu liphakathi laphakathi, alikakhanya amafulaga abawakhulumayo. Sebewalandisile emaphepheni kumbe bawawathongela kumaredio, kodwa-ke asisawaboni kangako. Kodwa liqalisileyo likhanya engani li, hhayi liphakathi laphakathi, alikayenzi amafulaga lani awesabeka kakhulu kumbe aza kwesabeka kakhulu, sizabona ngapho.
Abantu benzani ukuthi bezame ukunathisa inkomo zabo?
Angithi kathesi phela nxa kunje kuyabe kulamanzi asezifulafuleni lapho abe khona manzi. Ngeke ube lenye umngqondo ongawenza ngaphandle kokuthi lizinathise khonapho nemfuleni engani emkhudlwaneyena njengemsengwane ngalangeni isile khonokho nje okulingeneyo. Kodwa kwalezi nsuku okutshengisa ukuthi-ke hhayi akukhona manzi okwamalanga amabili amathathu, ngeke sikwazi ukuthi azaba khona okungakanani nto wamanzi lokho esiya phambi. Izulu siya phambi esikakwazi leselicinile.
Sesikhuluma ngazo izifuyo sezinjani kathesi, lina ngokwenu labe lilahlekelwa yini izifuyo?
Ya, izifuyo zilahlekile ezinyanganyanyana and zilahlekile nxasukuya ngesigaba ngoba hhayi inkomo zifile ayikhona kancinyane nta zifile okuzwayo lakini zifile kwasala khona kumbelo zisele zingo-fayisi zolezo ezisebeyizo ezikhona kathesi.
Uke wathi le ntengo yempahla iyadula ezitolo, abantu benzani lapha? Sibonile ukuthi intengo yempuphu ibiyehlisiwe.
Ibehlisa siyakuzwa bekhuluma kodwa kakukabonakali, asazi bekusiyaphela iviki kuyabe sokubonakala. Angithi okukhathazayo ukuthi thina siwuxwazanyana lalabo abayehlise masinyane, lalaba abanye kungehliswa, abanye laba bale madanyanyana bathatha baqeda. So ukuthi utsho sile ukuthi kwehlile intengo yempuphu yehlile ye ngokukhuluma, but asikayiboni kakhulu ngoba kumbe bathi basaqala baqede endala sisakwazi-ke khonapho. Impahla hhayi kazibambeki, akula nto ongayenza futhi ngoba kazibambeki, zidura kakhulu vele kwanti ziyadura.
Yona imali-ke
nje ngaba sedrobheni mina nangawubona umehluko lokho esilayini nalokhana okwesabekayo. Nxa usaza amalayini ka-2008 lobe njalo amalayini, kodwa nxa bekhuluma bathi khona kodwa amabhenki akukakhanya kwabila mehluko. Kambi nxa kungathiwa $50 uyabuya yenzani wena ukhathe nge-$45 ngokusekhawusi zedrobheni $45 and akula mntu ole ndaba lapho. Siphila ngentando kaNkulunkulu.
Umnumzana Ernest Malandu isakhamuzi semzimunye eGwanda North njalo ngowebandla lezapho ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le emzimunye. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abangamachumi amahlanu abasele bengelandawo zokuhlala emashwingo ngemva kokuba imizi yabo ikhukhulwe lizulu ngeviki edluleyo. Iphephandaba leHerald lona lithi inkampani yeTrigger Holdings iphe ugatsha lwamajele amankomitsho azinkulungwane ezingamachumi amabili lemiganu elinani elifanayo okuzasetshenziswa ngamabhantinti. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Uh, livuka njani basakaza abahle mgabadeni uvuka ncube lapha komlawulo la eGristone ake ningitshele kahle kahle into esihluphayo ke sisibuzele nje uhulumeni wasezimbabwe ukuthi kanti into esihluphayo noma into enzima ngezwe lakithi nokuthi kube khona imali ezweni kuyini mangabe ukuthi imali ayengeyabelungu yini kungabizwa abelungu bebuye beqhubeke besenzela imali ezweni sibe nemali ezweni sikwazi ukuphila kithi nathi njengemizi yonke ngoba imisebenzi kithi khona yonke into kithi khona into eshotayo imali okwenza ukuthi imali ingabi khona kuyini ngiyacela abasakazi ukuthi nisitshelele lawo bantu abaphede noma yena upresident wethu umnangako ezama ukulungisa isimo semali yini akafuni yini abelungu babekhona ezweni na ngoba phela ngaphandle kwabelungu ayikho enye into esingayenza ngoxosha abelungu emapulazini ngoxosha abelungu ezweni ngesikhathi sombuso kamgabe izwe lawa ayikho into iyaphinda yaqhubekela phambili nemishini yayingeyabelungu yathi mayizifile yaswela umuntu oyilungisayo khoza akekho umuntu oyazi ukuthi ilungiswa kanjani mina bengiboni ngathi kungaba ngcono ukuthi abelungu ababuyele endaweni zabo nibabize ebheki njengomandela wathi ma umandela akazange ayenze i-revenge e-South Africa umandela wathi ma ngabe ehlukunyezwe ngabelungu amebhunu bebahlukumeza waboshwa kwesikhathi eside 25 years umandela esejele ute ma ebuya akazange wayenze i-revenge wathi ebuya wathi madoda sihlaleni phansi sidleni sokene ebona ukuthi ma ngabe ngaxosha la abantu izwe lizowa ngokunjalo nami ngiyacela ukuthi akeni sikhulumele nalo umndoda lo umnangagwalo ukuthi no man sikhathele siyahlupheka ezweni ngale ndaba yokuthi manje uma ngabe ukuthi mhlawumbe isimo somnotho sidalwa ukuthi akunabalungu baxoshwe ezweni noma mhlawumbe abakwazi ukubuyela abancengo laba noma incengo betshela ukuthi hayi bafethu ayibuyanini sisebenzeni lo muntu onixoshayo akasekho emhlabeni
hayi bantu bakithi okusehlele emathebeleleni isigaba sonke nje hayi silahlekelwe bantu bakithi inkomo ngeqiniso siphelile kuma sifelwe impela izivaya ezinye ezize zayeza ukuthi zivalwe ibuhlungu leya nto liyanenza ngale khaya egomeni hayi zifikeni ke sifile impela silahlekelwe kakhulu and silahlekelwe sinjalo le ndlala ngapha siyahlukumezeka hayi lo mqondo uyacinga ungasathathi kahle mani yazi uma ngabe ufelwa inkomo njengaliyandlela leyana into eyenzekele kulo mnyaka lo hayi ayimi miyaka kungcono ngicabanga besikhala kodwa hayi lokho bewese lezinto ziyadlula izinto azithengeki ngapha esibhedlela kula mithi abantu bayafa uyathi ufelwa inkomo ngapha ufelwa ngabantu hayi into yakhona icabanga ungayiqedi mani uthola nawe ekhandi sumela ingqondo ukuthi kanti vele kwenzakalani ngapha uphelwa izifuyo ngapha abantu bayafa and abantu babulawa imikhuhlane elula ngendlela yokuthi akula maphilisi anqunda lokho buhlungu into ezosibuhlungu umkhuhlane nje omncane ukuthi maybe lo muntu ubengaphila kodwa ugcina esephelile ngoba akula nto esizayo ezibhedlela ibuhlungu le nto eyenziwa yizanu p f umnankako laba abake bezama ukuhlanganisa amakhanda ilizwe imali behlule ilizwe vele ngeke lafalavuzwa yizanu p f loba bengayenzani mina loba bengafaka million pazi ngingayifaka izanu p f ngeke yabavuza ilizwe laba abantu bacorrupt too much izanu p f bacorrupt kakhulu kakhulu aso bantu abangasiza omunye umuntu bona nje okwabo sebebheka lapha ababalala khona kuphela
kanti wawe baba umnankako angavele adedele noma ayeazama ukunika lo baba obusayo ku-MDC manje Nelson Chamisa simbone yena ukuthi angaqhuba kanjani ngoba manje siyahlupheka sisemazweni imisebenzi ayisekho sesihlala nje ukuthi ngoba khona kuyaphileka mawulo 200 lalo mara ekhaya ngendlela yokuthi isimo sasekhaya vele kubi kakhulu indlala ikhona emashopu lakho akungeneki imali yakhona kayikho khona le ekhaya so yiko kungakho siphila sikude kangaka siyafisa ukuthi ngabe siphila sisemakhaya emuli zethu siseduze kwethu mara ngendlela yokuthi isituation yasekhaya izima kakhulu izima mpela ukuthi ayithambanga so mayingapha e-South Africa kungcono nakhona ukudobha kuyibhakwa esepho kwe-R12 angikwazi ukuthumela umntu wane ekhaya mangisekhaya udubo lakhona luba wesi so yiko sithi kungani yena ubaba umnankako angadedeli nje kancane anikeze uNelson Chamisa ubaba wase-MDC sikwazi ukubona ukuthi yena uzophutha kanjani ngoba siza ukuhlungu uma siphila kude lezi ngane zethu and sihlupheka kabi
njani bantu bakwa-Studio 7 balandela abahle bontungamile athi naxa ubuza indaba zamapasipoti lezi ukuthi kuthiwa ipasipoti izabe $318 ukuthi ipasipoti ye-$318 ipasipoti enjani naleyo kathi nxa sebasehluleka abantu bezanu bakwaumnankako lawa baretire kuphela one time hayikhona ukuthi bathi abantu abangaphandle labo sokumele bakhiphe inkalakatha zezimali njani kwehlukane njani labantu abaphakathi abasebezweni kuyokuthwala labo abangaphandle yibo sokumele bakhiphe izimali lapho yena akafuni ukuthi abantu laba ngaphandle bathatha ama-passport. Bazobuya bazohlala khona lapho eZimbabwe, bazosebenzaphi, bazokudlani, bazoyenza kanjani. Kazi abantu be-ZANU-PF laba bake basebenzisa ingqondo and indlanga, bake bayenza into yabo bayihlele phansi, ayisini ukuthi bayenze babulala abantu kanje. Hayi.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Osanda kwehla esikhundleni sikamongameli wakwele Bolivia ngemva kokubanjwa ngamandla nguZulu, umnumzana Evo Morales osefikile kwele Argentina lapho aphiwe khona ubuphepheli. Iziphathamandla zakwele Cameroon zithi izikliwi zeqembu lesimoslem eledlulise amalawulo ele Boko Haram zibulale abantu abangamashumi amathathu kunyanga ezinhlanu ezedluleyo. Sizigqibeke ekuzekuseni ngodaba lokhetho lwakwele Bhilithane oluqhutshwe izolo. Lanxa impumela yokhetho lolu ingakethulwa ngokugcweleyo, uphenyo olwenziwe kulabo abavotileyo luveza ukubana ibandla elibusayo elama-conservatives linqobe elelepa ngesilinganiso esikhulu. Impumela le ithi ama-conservatives wona angene kukhetho lolu elezihlalo zedale lePhalamende ezingu-317 azathola ezingu-368. Lokho kutsho ukuthi ibandla leli lizathola izihlalo ezintsha ezingamachumi amahlanu lanye 51. Ibandla eliphikisayo elelepa lona elingene kulolu khetho lilezihlalo ezingu-262 libikwa lizathola ezingu-191 kuphela. Lokhu kutsho ukuthi lizalahlekelwa izihlalo ezingamashumi ayisikhombisa lanye 71. Impumela le iza kwenza kube lula kumkhokheli weleBhilithane umnumzana Boris Johnson ukuthi akhiphe ilizwe lakhe kumanyano we-European Union. Ukungabi losekelo olwaneleyo edale lePhalamende ukuze afeze lokhu yikho okwenze uJohnson wabizela ukhetho. Sixoxele umgcini sihlalo we-MDCT eMelika umnumzana Denmoyo.
Lithunzi elimnyama kakhulu ebantwini base-Britain ngoba uBoris siyazi ukuthi nguye ophusha kakhulu indaba ye-Brexit and ubehluleka ukuthi ayidlulisele phambili ngoba ubengela imajority e-parliament. So ma kuyukuthi usewine ngendlela esizwa ngakhona, then kusho ukuthi i-Brexit yinto esingenzakala and abantu abaningi siyazi ukuthi bebengayifuni ukuthi i-Brexit yenzakale. So hayi, angazi ukuthi kusho ukuthini ke lokhu ukuthi bamvotele kanjani abantu be-UK ukuthi awine ngendlela abantu uzowina ngakhona.
Kuze kwenziwe i-referendum ye-Brexit, abanye bathi kube liphutha ukuthi iNgilandi ivotele ukuthi iphume kuzwekazi le-Europe. Besithi bebengakwazi ukuthi bebevotelani, abanye baze bathi ngakuyavotwa futhi bebeyavotela ukuthi eleNgilandi lihlale kumanyano we-EU. Ngosokwenzakele ngalolu khetho singathi sokusobala ukuthi ivoti yakuqala yayingayisilophutha.
Well, sokusisho khona lokhu ngoba ma kuyukuthi ukuvota okwenziwe ngabantu bekubhekane kakhulu lalo lolu dawa lwe-Brexit ukuthi i-Britain iphume ku-European Union, then kusho ukuthi ke ivoti le ise endorsement yokuthi yikho abakufunayo ngoba ama conservative makuyikuthi bona under uBoris Johnson vele into abayigijimisayo ukuthi iBrexit yenzakale and then bathole imajority enkulu kangaka then sokushisha ukuthi imajority yabantu baseBritani bafuna ukuphuma from European Union.
Siphenduke ngapha ngekhaya kwelemelika imizamo yokususa uMongameli Trump esihlalweni okuthiwa impeachment ngesiNgisi iyaqhubeka. Ubona idale lePhalamende livota nini phezu kwalolu daba?
The way ama-democracy achechisa ngakhona and nokuthi bale majority kuma-committee wonke afana lale e-judicial committee eyona e-debate khona manje njengoba sikhuluma balokhu bese-Congress i-debate lokhu iqhubekela phambili. Ama-Republicans wabona ezama ukuvimba ngendlela zonke bezama ukuthi ba-disrupte i-progress yakhona kodwa ama-democrats ngoba maningi kuleya judicial committee bayanqoba. So sibona ukuthi I'm sure ukuthi ngelakusasa sizozwa uspeaker esitshela ukuthi next week probably next week iviki lezayo uzotsho ukuthi ilanga lapho i-house ezovota yonke ke sebehlangene bonke ama-members awe-Congress ukuthi bam-impeach u-Trump. So mbona kuyinto ezoyenzakala boma next week before iKhisimusi.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le MDCT khonapha eMelika sixoxela eSevirginia.
Bangitholile
ngaba linjani kambe emagumbini omane womhlaba. Siyabonga ukubana sisonke emsakazweni kanti la ku Facebook ababukeleyo siyalubonga uxhaso lwenu. Nomen ngwenya utwena linjani ngapho Studio 7 izanu isiwinile ngapha e-UK. Ngwenya alivotanga. Noel Hlengani Ndlovu utwena linjani basakazi, thina siyaphila ungatsho lutho. South Africa emalahleni. Nkululeko Nkusta uthi la vuka njani mthwakazi omuhle, ayi thina siyavuka la kwele South Africa. Nkomo kushukuthi awulizwa ikhaza ugqoke ivest. Hayi studio lapha kuyakhudumala kuqanda phandle manje, hayi ngile nkalata ejazi engaka. Lucas Simza Sibanyono uthona msakazi omuhle onjani, ngikulalele ngise Kempton Park. Siyabonga Sibanyoni. Siqhubeke ngobokuthula sebangwenya uthi baba Nkomo unjani, hayi siyaphila ngwenya singabuza wena. Brenda Fassi Mabrrr ngumuyike lo esiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethi Memeza. Abaningi liyamkhumbula uBhubhengo 2004. Ngimkhumbulile lamhlanje ngathi ikahle ngishaye ingoma yakhe. Ukuziqhiba-ke sikhangele ebezihamba phambili. Abathwala impahla besuka kwele South Africa bakhala ngokuthi baqeda isikhathi eside bemiswe ngabe immigration emngceleni. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na ntamba maphela. Mina lani asibeni sonke ngolwesibili olivalelisayo ngontungamilinkomo. Libele mpela viki enhle.